adisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga kakhulu kuEvans osiphathele indaba ngolimi lwesishona olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolesithathu mhla ka 28 Mpandula 2022 ngugeno Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje zikhathazekile kakhulu izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ngokwenziwa ngabogatsha lomsebenzi leziphatha amandla ezibona ngokungena kwabantu elizweni. Abaphakathi kohlelo lokungena behlolisisa abasebenza ezitolo lendaweni zokudlela. Udokotela Themba Bhule isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Australia usungula inhlelo zokuphathisa abaswelayo ngoncedo lokudla lempahla etshiyeneyo kobulawayo. Ummeli wezengeza West edale lePhalamende umnumzana Job Skala kanye lommeli weChitungwiza North umnumzana Godfrey Sithole sebephinde baphanyeka isicelo njalo emthethandaba ukuthi baphiwe ithuba lokuhlawulela isibambiso sebail. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ummeli wezengeza West edale lePhalamende umnumzana Job Skala lommeli weChitungwiza North umnumzana Godfrey Sithole sebephinde baphanyeka isicelo njalo emthethwandaba ukuthi baphiwe ithuba lokuhlawulela isibambiso sebail ukuze bathonisiswe yamacala abawethweswayo ngembevela ngekhaya. Ababili laba labanye abalithumi lane ababotshwa labo sebelesikhathi esedlula inyanga ezintathu lokho bavalelwayo bengathonisiswa njalo sebebalelwe ukuhlawula ibheyili kabili konke. Icala abaletheswa elilokho elingakaqali ukuthonisiswa ngelokutshotshezela udlakela lapho kucutshungulwa icala lokubulawa kwelunga lebandla labo eleCitizens Coalition for Change CCC enyathime unkosikazi Mo Blessing Ali. Igqwetha lababili laba unkosikazi Beatrice Mthethwa utshele iStudio 7 ukuthi namhlanje baphanyeke njalo esinye isicelo sokuthi bavunyelwe ukuthonisiswa icala labo bevela ngekhaya kulokuthi baqhubeke belokhe bevalelwe. Ababili laba sebalelwe izicelo eziningi kusukisela emthethwandaba kamantshi kusiyafika kwaphezulu owe High Court. Kunje sokwasungulwa umkhankaso ngabalwela amalungelo oluntu wokuthi ababili laba bavunyelwe ukuthi bathonisiswe bevela emakhaya abo. Njengalokho okwenziwe abadala amacala enkohlakalo abebandla elibusayo abezano PF. Zikhathazekile kakhulu izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ngokwenziwa ngabogatsha lwemsebenzi leziphatha amandla ezibona ngokungena kwabantu elizweni. Abaphakathi kohlelo lokungena behlolisisa abasebenza ezitolo lendaweni zokudlela lapho iningi labeZimbabwe abaqatshwe khona. UThuso Khumalo usipha loludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokutsho kombiko othunyelwe iStudio 7 isikhulume sogatsha lwezisebenza umnumzana Meshack Magakwe uthi emalangeni akuqala lohlelo sebenelise kubopha izisebenzi zakwamanye amazwe ebesebenza kulezi ndawo zingelancwadi esemthethweni. Uthi babophe njalo labaqatshi besethweswa umlando wokuqatsha abangalancwadi zokubaselizweni. Umnumzana Magakwe uthi uhlelo lwabo lolu akusilo lokuzingela abantu bokuza kodwa ngokubamba ngamandla amakampani ukuthi alandele imithetho yokuqatshwa lokusebenza kwabantu. Sekulesikhathi kulenkuthazo ukuthi lolu gatsha lungene ezitolo ezithengisa ukudla lempahla luhlole ukuthi abakwamanye amazwe abagcwele kulezi ndawo balawo yini imvumo yokuba selizweni. Isebenzi zeZimbabwe zithi ukungena kweziphatha amandla zemngcele kulolu hlelo kutsho khona ukuthi kuzingelwa izisebenzi ezivela kwamanye amazwe ikakhulu izalwane zeZimbabwe okuyizo eziningi kulezi ndawo. Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi ukuthaza ukuthi kuhlonitshwe amalungelo alabo abangatholakala besebenza ngokungekho emthethweni.
Ma betholwa kumele bangakhahlanyezwa ngenxa yokuthi abaka-renew ngoba kune-extension. Abanye abantu abaningi basazama uku-renew kodwa lokho akusho ukuthi kumele kube ukuthi seku-expire.
Umnumzana Amrishek, omunye wenkokheli zezizalwane zaseSomalia le-Ethiopia, uthi iningi labo abalezitolo ezihlolwayo lezi uthi okubakhathaza kakhulu ukuthi izizalwane zakwamanye amazwe ziyahlukunyezwa nxa kuzohlolwa amabhizimusi abo.
These raids are carried out in the most undignified manner. Our members have experienced intimidation, harassment, interference on their businesses, extortion.
Utosomabhizimusi bakwamanye amazwe laba baphathwa njengezichaka nxa kusenziwa inhlolisiso esifana lalesi. Abanye bahlukunyezwa bebotshwa mahlana kusenzelwa ukuthi bakhiphe imali yesibhathiso. Kodwa umgcini hlalo enhlanganiswe Operation Dudula eGauteng umnumzana Siphiwe Shabangu uthi bemukela ngezandla zombili ukuhlolwa kwamankampani lokho.
So siyakhalalisela lokho kodwa sifuna bayenze more, babadeporte labantu bababuyisele emakhantrini wabo, bangababophi nje ukuthi bayenzele emehlweni ethu and then singaboni ama results ukuthi bayahamba labantu.
Sekulesikhathi kumemetheka inkuthazo yokuthi ugada lwezisebenzi lwethekelele lezindawo ukubona ukuthi abakwamanye amazwe abasebenza kuzo baselizweni ngokusemthethweni yini. Uhlelo lokada lwezisebenzi lolu luza ngesikhathi lapho amapholisa labo gada lwendaba zasekhaya labo sebeqinisa isandla kulihlelo zokwenqabela ukuthi abantu babeselizweni ngokungekho emthethweni. Mele Studio 7, Johannesburg, Wele, South Africa, ngingutuso Khumalo.
Lanxa kulezi zalwane zeZimbabwe esezaya kwamanye amazwe ukuyasebenza khona, ezihle zikhohle ngentuthuko yalapha abadabuka khona, zikhona ezinye ezikhumbula ekhaya njalo zincedisa abaswelayo. UDokotela Themba Pule ngomunye wabangazange bakhohlwe emuva lanxa esehlala kwele Australia. Kubika intathela izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa.
Abequla elisebenzela uDokotela uThemba Pule bangena emalokishini yakobulawa goqela iChabalala mzinikazi magogo North lamanye benikeza ukudla abantu abaphila legciwane le-HIV. Asebekhulile labanye behluleka ukuziphandela njalo bangatholi imali kuhlangothi olubona ngeniselo zikazulu olwe-Department of Social Welfare. Mnumzana Nkosi Nomusa Ndlovu nguye okhokhela uhlelo lukaDr Themba Pule.
Kuqalisa nge-COVID era time iphathisa abantu abahluphekileyo, ogogo, abantu abagulayo, abantu abagogekileyo, abantu abangaboniyo. Sifikile eChabalala saya eMzilikazi sabuya eMagogo North sibaphathisa ama-groceries. UDr Pule ukhulele eChabalala wahlala eMagogo North naseMzilikazi, so bephathisa kizo lezindawo.
Omunye wabathole ukudla lokhu ngumnumzana Moffat Hajebe owalwa impi yenkululeko ephansi kwe-viyo lebutho le-Zimbabwe People's Revolution Army, iZipra. UHajebe wachaya umbhobho wazwela wabotshwa wabaleka entolongweni e-Kami Prison wabuyela egangeni ukuyalwisana lesitha kodwa waphinda wabotshwa nguhulumende ka-Ian Douglas Smith. Waba ngomunye wabakuqala ukuchaya umbhobho eSpolilo lapho kwasungulwa ukulwisana lohulumende wele-Rhodesia kusetshenziswa izikhali. Okwamanje unikwa imadlana engenelisi ukuphilisa umndeni wakhe. Unkosazana Charles Banda uphila legciwane lengculaza ele-HIV. Yena ke uthi amaphilisi awanathayo azwana lo muntu osuthiyo. Ngakho ke udla kuphiwayo ukuzamsiza.
Mina ngumama o-HIV positive. ngiphila ngamaphilisi. Ukudla lokho enzanika namuhla hayi kuhle kakhulu, ngikusecond line. Ukudla kuyangishotela kakhulu, njalo nilabazulu abangamaphahla. Empilo ngiphila yinzima, angisebenzi. Lo nini wabo lavele kasebenzi.
Omunye wabonga isipho sokudla ngunkosikazi Crescenzia Gurajena, yena olomkakhe ugula i-asthma legciwane njalo ele-HIV.
Inkosi ibusise lakusasa, and lakusasa shuwa ende ngiyabonga. Inkosi ibusise lakusasa ngiyabonga. Namhlanje umntanami uzathaba uku-grade 2. Asiphila nzima. Ubaba akheshwa kuhle uyagula. So le-asthma, uku-asthma attack, so kaphilanga kuhle vele. Isikhathi esinevele ngabemele ngithinge imithi amaphilisi. Lama inela unalawa afuna kalayo enda kwenziwe namhlanje ngiyabonga shuwa khona kwesi kutholile namhlanje yinde ngiyabonga ngizakudla sibila amalanga sibila angazi ukuthi kuze kube nini ngiyabonga
umnumzana Alfred Ncube wafelwa ngwanga kwakhe eminyakeni ethize edlulileyo usele yedwa njalo sekhulile akula umuntu omphandelayo uyabonga layo ukudla okuvela ku Dr. Bhule
uyasincedisa kakhulu uyakwazi ukuthi khona vele kasisebenzi akula lapho esithembele khona ngosungubaba ngosungumama into ophila ngokuthengisa i-vegetable engadini akukho okunye engikwenzayo le dolo iqolelele selabango phakathini amadolo kasahambi for-ke kulobu nzima sibili la bantwana lawo babale ngabonke abanye sebasishiya sengasala nginje
ukhansila Monica Lubimbi ngoka-ward 29 ubonga udokotela ngokuphathisa abaswelayo esigabeni sakhe.
Ngiyaqalisa mina ukuzwa into enjengayonale njalo ukubona umuntu onika isigaba sami. Liyakwazi ukuthi isigaba sami ngabantu abahlala ababehlala enumber 1 le magwegwe ababuya ngapha sebesithi abantwana sebekhulile. So mostly of them vele ngabakhonale Malawi, Zambia khonale khatshana ukuthi vele ngabalazihlobo. Hayi futhi umsebenzi kaBhule futhi ngiyawubonga. Lami nginje yazi madolo nzima ukuthi ngabonga sithini umntwana oyenza ubuhle obungakaphathi wesigaba.
Udokotela Bhule oseleminyaka esebenzela kwele Australia uqale ukuncedisa abaswelayo eminyakeni emithathu edlulileyo langesikhathi se-COVID-19 wayethengela ukudla abahlali bakobulawayo abaswelayo njalo uthi uhlelo lokusiza abantu luya phambili efisa ukuthi ngabe abanye asebehlala kwamanye amazwe asebethola ihole elingcono bayincedisa njengalokhu akwenzayo ngoba abaswelayo bebaningi abadinga ukuncedwa ngakho-ke umuntu oyedwa angeke abe nelise bonke ngikobulawayo ngimele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Inkampani kahulumende kumsebenzi wezokwethekelelwa kwelizwe eMosiwa Thunya Development Company ibhalelane isivumelwano lenkampani elodumo eOld Mutual Life Assurance Company ukuthi basebenzelane ukuthuthukisa isiqinti sefolosi kweZimbabwe ngokwakha inkalakatha yezitolo amawetela lokunye ngemva kokuphiwa indawo efika amahectares phose amakhulu amathathu 271 emasuwe okuyindawo engamachumi angamakhilomitha indawo engamakhilomitha ngaphandle kwedolobha lefolosi. Uhulumende uthi lokhu kuzathuthukisa leli dolobho njalo kutholise izakhamizi zalumango imisebenzi. Kodwa ummeli weWange West edalele ePhalamende umnumzana Godfrey Dube utshele iStudio 7 ukuthi noma abahlali balendawo bengathola imisebenzi ngohlelo lolu besabela ukuba lapho kwakhiwa khona kuzaphazamisa inyamazana zakulindawo eziyizo ezilandwa izethekeli.
Ku-obala ukuthi njengabantu abahlezi nge-Victoria Falls njengomuntu okhokheleyo nxa kusiba le-development siya kukhwabitha siya kubongela kuba yinto enhle ngemuntwini wonke ukuthi lesigaba sithuthuke. Kanti-ke nxa ngingakhuluma obala okusenhliziyweni yami njengomuntu okhokheleyo ukuthi sibonga ukuthi kuyakhiwa kwenziwa konke e-Victoria Falls but kulokunanzelela njalo engilakho ukuthi ngabe abasikhokheleleyo kakhulu kuhulumende ama-ministers and all that aba-responsible bahamba bakunanzelela ukuthi sokusiba yingozi ukuthi i-Victoria Falls ibe ilokhu iqhela ngendlela esiqhela ngayo kathesi.
Kungani usitsho njalo Dube?
ungananzelela ababuya bezovakatsha ngeVictoria Falls. Into abayilandayo, abayikhwabithayo, lathi esikhulele khwampana ngeVictoria Falls. Into esikhwabithayo esenze sahlala khwampana nguzambezi umfula. Njalo yizinyamazana ezifikayo ngedolobheni leFalls, ezihleziyo ngeduzane leVictoria Falls. Kanti ke ungafika okwamanje akusafanani leminyaka eyedlulile. Izinyamazana seziya zinyamalala ukubonakala ngeVictoria Falls.
Kubangelwa yini lokho?
De lokho kukhozwa indlela osokuyakhiwa ngayo. Indlela ama game corridors asehamba evalwa. Kuhle kathesi sikubonga sisithi hit development, but asikhangeleleni ikusasa yabantwana esibazalayo ezizukulwane ezizaba khona ama 4th and 5th generation azaba ngemva kwethu ukuthi hambe azahamba akubone lokhu esikubonayo na. Njalo sisakukhangelele ukuthi development kanjalo kuyingozi ngoba zonke into lezi zizahamba zishabalala. Esesizasala sikubambile ngeVictoria Falls ngama buildings abe mahle, ilizakhiwe ezizabe zibukeka, ama hotela azabe ebukeka, but kungasela muntu owahlalayo phakathi ngoba kakulanto abazabe sebeyilanda, konke sokuhambe kwachabalala.
Ngombono wakho Dube, imvelo isivele siphambaniseka na xa sikhuluma ngokwenzakala kathesi ngoba idolobho lefolo siselaqhela?
I'll be made to believe ukuthi if you walk around kathesi ngeVictoria Falls kuyala ilingulungundu yeganga yona kawusayiboni, sezihambe zachabalala. Kanti ke esikhathini sihonke ubuthola lindwa ulinkulunkulu zeganga zigcwele kwampane town zibonakala, impala zibonakala, lokhu lalokhu kubonakala, kodwa akusekho. Ungaze uhambe kumafollows phakathi ngenxa yezakhiwo esezifakwe kumafollows phakathi, lezi zinyamazana azisakubonakali. Sikukhangela ngelihlo elokudevelopa, sidevelopa, sidevelopa phela, but asikhangeli ikusasa. Ngapha sidevelopa, ngapha sibulalo okunye.
Ungafisa ukubona kusenzakalani Dube?
Kuyisifiso sami ukuthi ngabe iVictoria Falls ama-ministers abakhangeleyo o-environment, uminister we-local government bayaphakamisa bagizelele indaba inter-the-graded master plan. I-expansion ye-Victoria Falls yenzakale ngakuma-satellite town, kungaphongi ukuminyana wani ndawo sokuhamba kuphambanisa imvelo. So yikho kungathi leli development ngithi inhle izisaba createle lomsebenzi abantu, but on the other angle ya hamba ichabalalisa le ndawo enhle kangaka eyiyo eyenza lomhlaba wonke ufisa ukuzoyibona.
Dube, ngombono wakho ngeminyaka elandelayo ubona ifolosi izaba yindawo enjani?
Believe me, 5-10 years time now, instead of ama number tourist ukuthi increase ngeVictoria Falls azahamba ayehle ngoba akusekho okukhwabithekayo abalanda ukuzokubona. Yigela engibona ngayo kangeli le development, but iliqiniso kalibekwe obala, akukhangelwe ngendlela ebanzi ukuthi hambe kwini esikukhangeleleyo siyangapha.
Umnumzana Godfrey Dube isakhamuzi sefolosi njalo engummeli weWange West edalele parliamente ubexoxa eseMoscow kwele Russia. Istudio 7 izame ukubamba umphathintambo wezokwethekelwa kwelizwe umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu ukuthi sizwe imbono yakhe ngalolu daba, kodwa ubengaphenduli imibuzo ethunyelwe enkundleni kamakhalekhukhwini yeWhatsApp ngesikhathi sisiya emoyeni. Banengi abachothoza usomlomo wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mdenda oyethule amazwi akhanya esekela okwenziwa ngele Russia kwele Ukraine ngesikhathi ekhuluma edale leState Duma kwele Russia. Iphephandaba leChronicle libika ukuba uMdenda utshele idale leli ukuba baya kunanzelela ukuba ele Russia lahlasela ele Ukraine kulandela ukufakwa kwezikhali zenuclear duzane lomngcele walo ngamazwe entshonalanga. UMdenda uthi umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin wananzelela ukuba angahlaselwa ngamazwe la, ngakho ke wahlasela ele Ukraine esenzela ukuvimba ukuba engahlaselwa ngamazwe entshonalanga. Ele Zimbabwe ngelinye lamazwe aphikisa ukuba ele Russia lifakelwe izijeziso zeNATO ngesikhathi kuvotwa kunhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations lonyaka. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda kwethula umbiko wakhe emhlanganweni we-United Nations General Assembly, lapho acele ukuba zesulwe izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla le-ZANU-PF. Okwenziwe ngumdenda lo Mnangagwa sokuthiya abantu bengazi ukuba kwenzakalani eZimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla le-ZANU-PF.
Isitha sakho akumelanga ukuthi kona necessarily sibe yisitha sami nami. Yinto enye kumele abantu bekunanzile khonokho. So thina iRussia asizayo asilankinga nayo. Kodwa-ke akutho ukuthi kona nxa kulabanye abalwa nayo. So kumele thina sibe nabo thina nathi kumbe singasazalani labo kumbe singasadlelani labo. So upresident Mnangagwa nxa esenza ama-ring engment efforts akhe labo konke lokho okwenzakalayo kwenzakala neZimbabwe hathi ngokudlula beZimbabwe nabanye amazwe kumbe iRussia kumbe iChina kumbe kuyini. Esikutho ukubona amasanjaza ala condition okumele akhithe ngawo. Uthi nxa sinto akhithe sokumele sijombe isitha se-America kumbe sijombe isitha ese-Britain, hhayi. Kodwa sithi kona thina kumele kube unconditional. Abangani bethu bengabe bengasho bangani be-America bengasho bangani be-Russia. Kodwa lokhwana kumelanga kube yinto ezadala ukubana thina le-America kumbe le-Britain singasazwanani. Yinto yokuqala abantu kumele bayizwisise kakhulu njalo bayibambisise kakhulu ukubana izinto lezi ziyathiyana.
Yes, siyabona ke okwenziwe ngumdenda ukuthi afike akhulume khona ngale esithi-ke nxa sikhangela-ke ukuthi iRussia yangena njani kule Ukraine ele Zimbabwe liyakwazi ukuthi kuyini ongazange uhambe ngemfanelo khonokho sokuzondisa abanye abantu ungathi zingakhonokho
okuthiwe ngospika ubaba umdenda ukuthi yena iZimbabwe ingabe kuzisa kunokuibona ngantu akusho into ehluphayo iRussia kayisuke ukuthi ivukele i-Ukraine ngento engene. IRussia iphumele ekugcekeni hayi Ukraine lingayikho lokho okuvumela ubana amanye amazwe azofaka izikhali zabo right by our doorstep. Kodwa i-Ukraine yena yaqhubela phambili isenza khona kubana ngokwenkani. Esiwukhumbulayo ukuthi bana i-America yangwayo yake yazonda abantu sebefuna ukufaka izikhali zabo kubokhipha ngale namanye amazwe ajalane nele-America. So khonokhwana kuyafanana yiko esimhlobena siyakuzwisisa ukubana i-America iRussia ilwane nxa ihlasela i-Ukraine ngoba i-Ukraine ngizifuna ukuvumela isitha se-Russia ukuthi sibuye sizokhemba right by i-doorstep ye-Russia.
Umnumzana Joseph Chuma ukudalele Central Committee kubandla le-ZANU-PF sixoxe laye wobulawayo. Siphinde saxoxa ngalolu daba lomnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla le-ZAPU.
USAPU imuli yaseZimbabwe ilahlekelwe ukukhokhela, asikhokhela, siyelusiwe. Uyazi umuntu nxa eseluse imbuzi zakhe uyazivulela ziyedla ziyezinathela, akula kukhokhela, uyazekela nje. So njengabantwana baseZimbabwe selusiwe, asikhokhelwanga. Abayithi policy coherence ngesilungu, eyokuthi uhulumende uyatshengisela uphawu lwakhe ukuthi yena uvela ngaphi uya ngaphi. Akusekho ezweni laseZimbabwe. Yikho ubona umongameli indicator left uspokesperson wakhe etene right. Umzekeliso ofana nalokho esikubonayo. UMnangagwa upresident yena into injongo yakhe enkulu ikuthi abebonakala ezindaweni elengise isikhafu sakhe leso, eqeda lapho sekhangelele olunye futhi uhambo ukuthi ayabonakala indawo ukuthi wenzeni, impumela yakhona ihamba njani, akala ndaba lapho.
Singathi-ke sibone umnumzana Jacob Mdenda, uspeaker of parliament, ekhuluma khona ngale estate duma kwele Russia. Kambe kuyahambelana yini lokufunwa ngumnangagwa njalo lilizwe leZimbabwe konke khonokho?
Akuhambelani le njongo kahulumende e-re-engagement yokuthi ilizwe laseZimbabwe likhomisane umlotha lamanye amazwe, njalo izijeziso zomnotho lezo abathi zikhona lazo zithitshwe. Akuhambelani ngoba abe-West lafake izijeziso zomnotho abazwani lalaba abaseRussia. Yikho ngisithi mina uhulumende wethu ufana nje lo muntu ohamba ngenyawo zikaright, akalo luka-left. I-coherence, i-coordination on policy issues akukho at all.
Pho manje kuya ngaphi konke lokho?
Eqinisweni abantu abananzelele ukuthi njengoba ngitshilo ukuthi ubukhokhela silabo, selusiwe wondoda zibonele ezweni laseZimbabwe. So eqinisweni abantu abamele balungiselele ukuthi balungise udaba lwenkokheli. U-2023 lithuba elikhulu lokuthi silungise indaba zenkokheli.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu, ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umsekeli kamongameli welemelika unkosikazi Kamala Harris ukhulumisane labeviyo lebutho laselwandle emkhumbini webutho we-USS Howard okwele Japan namhlanje. Lapho atshele khona intathela izindaba ukubana elemelika liyaqakathekisa ukulondolozwa kokuthula lokuzinza emhlubulweni owe-Taiwan Strait. Kulo mntwana oleminyaka elishumi lane odutshulwe wabulawa izolo kwalimala abane kusehlakalo sokudubulana ngempopo okwenzakale enkundleni yokudlalela ibhola kwesinye isikolo sasePhiladelphia esigabeni sePennsylvania khonapha eMelika. Abalondoloza ezemvelo lezinyamazana zendle kwele-Kenya babika ukubana indlala ebangelwe yikungani kuhle kwezulu ibulele isilinganiso sokubili ekhulwini i-2% lamadube akulelo lizwe. Unavele izinyamazana ezisengozini yokutshabalala ngoba inani lawo liphansi kakhulu. Kuqale namhlanje kuthonisiswa kwake waba ngumongameli wakwelekini uMusa Dadis Kamara kanye labanye bakhe abetheswa icala lokubulala ngocuku abantu abaphose bafike amashumi amathathu 28 ababetshengisela besola umbuso wakhe ngumbandula womnyaka ka-2009. Uhulumende wakwele South Africa wethule umbiko oveza ukubana kulabantwana abazinkulungwane ezingamashumi edlula athoba munemunye 90,000 abazelwe ngamantombazana aphansi kweminyaka elishumi lathoba munemunye 19.
Esigabeni sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lonkosikazi Lindiwe Magaya owayeyisiphepheli eZambia ngesikhathi sempi yenkululeko osehlala eNew Jersey khonapha eMelika. Unkosikazi Magaya uselobe ugwalo olwesihloko esithi The Guarded One, A Child's Journey Through War. Uxoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Ibhuku leli ngaliloba ngenxa yezehlakalo ezenzakalayo empilweni yami. Ngangihlala ngifisa ukuthi abantu babekwazi ukuthi ngibhala ngani, ukuthi impilo yami kuyinokwenzakalayo. So ngazuza i-opportunity ye-sabbatical emsebenzini ukuthi ngiyekwenza i-research eZimbabwe. So but ngenxa yokuthi kwakule COVID, so ngisamelele ukuthi kube le time nje ukuthi kube lesikhadlana kuvuleke ngekhaya. Ngasuzuthi njengoba ngihlala ngifisa ukubhala ibhuku, ngcono ngike ngibhale ibhuku la while I'm waiting for e-research opportunity ukuthi ngekhaya. Isihloko salo sithi The Guarded One, A Child's Journey Through War.
Kujoni lokho?
So The Guarded One, so ukuthi ulindiwe. Ibizo lami ngulindiwe Magaya uMankala. So umama wanike ibizo lelethi Lindiwe ngenxa yezehlakalo ezaba khona ngizalwa. So wathi ngulindiwe kusho ukuthi ngilindwe yinkosi yilo lonke ngokuphelela kwayo. Olindwe yinkosi, so yikho uThe Guarded One. So uThe Guarded One lo A Child's Journey Through War kusho ukuthi wadlula through war kodwa uNkulunkulu wabonakalisa wamgcina njengebizo lakhe.
Wasuka ke phela wena eZimbabwe wangena eBotswana. Usuka lapho ke waya ke kwele Zambia lapho wahlala khona eVictory Camp. Akusitshela ngamafutshane khona.
Mina ngathi ngiphapha manje ngabona ukuthi kwezinsuku wayehamba nyamalala ngingimsela ukuthi ungaphi. Kanti kulezi mpi njengoba baba wayelipholisa. So sasuka ke laphana ubaba wabona ukuthi hayi impilo leyo yenye.
Unkosikazi Lindiwe Magaya ngumlobi wogwalo olutsha olulesihloko esithi The Guarded One, A Child's Journey Through War. Sixoxe laye eseNew Jersey khonapha kwele Melika. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngumagumede uGaino Saidi ngisithi yasidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.